Amapolisa kwele Botswana kugwalo olukhitshwe leviki akhele ukuthi ahlasele ngokudinga bokuza abangena elizweni okungekho emthethweni. Amapolisa athi udaba lobangena elizweni okungekho emthethweni seluhluphe kakhulu enzikini yelizwe iCentral District egoqela amadolobha afana leMahalapa, iPhalabhe kanye leSerowe. IBotswana ithi iyakhathazeka ukuthi abangena elizweni okungekho emthethweni badala amacala ahlasimulisa umzimba ofana lokubulala basuke lapho bangene phansi njengomswenya. Ophathisa beZimbabwe ukuthola amaphepha ohlala ukusebenza kwele Botswana uMnumzana Mthokozisi Mpofu uthi kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho sebeqinise ukubopha abaselizweni okungekho emthethweni.
Hayi bakwethu, eqinisweni ukuphila kwele Botswana sokunzima. Sokunzima, sila ama-rates akhona sebuya ubuthumuthumu. Sebuya ubuthumuthumu and sokusenza abantu bakithi baphile kabuhlungu abeZimbabwe. Special abangela maphepha. So sithi ubona abo abala maphepha labo, iningi labantu bala maphepha ukuthi basebenze emafamu while ithi engasebenzi khona emafamu.
Uthi lokhu kubuhlungu ukuthi abantu bethathelwe amaphepha okusebenza uma betholakale bengasebenzi endaweni okumele basebenze khona.
Kuba lukhulu kakhulu, imagine ukuthi uyabuluze imali ezifika xa sibala lezi ama-consultant ama-permits nama-5,000 bula ukhuphe imali engakwenza i-permit uphinde uyayithathelwa ngoba awusebenzi khona efamu. Ngakho mina ngombono wami yalo ukuthi mhlawumbe lobu hulumende uthi angakutholi usebenza endaweni engayisiyo ubhethe ipemithi yakwelinye ikhampani, mhlawumbe ukuthi uyefinda something, ucharge something than ukuthi futhi uyathathela ipemithi.
Uqhubeke esithi incwadi zama-work permits akuselula ukuthi ziphume, kusele kungcono kunhlangothi ezifana lokusebenza emapulazini, abongikazi, lamadokotela kanye labashayeli bamaloli, kodwa kudingwa abalolwazi olujulileyo njalo asebele iminyaka eminingi emsebenzini. Emzini weMhodizani, wona oyingxenye yesigodlo seHaboron, sekusungulwe umkhankaso wokukhipha bokuza okuthiwa bathathela izabani zeZimbabwe ibhizinisi lokuthengisa emgwaqweni. Okumkhankaso lo njalo olungiselela ukungena kukhetho lwamalunga edale lephalamende. UMnumzana Sidiro Khoroba uthi kuyamthabisa ukuthi amapholisa asesungule ukususa abokuza abathengisa emgwaqweni.
We are standing up for the people, but we also want the foreigners, especially the Zimbabweans, to understand that.
Simele abantu kodwa sithi ikakhulu wabeZimbabwe asilulani, kodwa sithi noma sizwisisa isimo senu ekhaya, dingani ezinye indawo ezingasoke zenze lixabane labeBotswana.
Esinye isizalwane seMohotsane, unkosazana Irene Sichayelo, utshele iStudio 7 uthi kabahlaliseki ngokuthi kumele belwele indawo labo ukuza iningi lingabe leZimbabwe.
Mapodisa abiza sendero yakwenza abantu abasebenza monophakini.
Bayenze kuhle abomthetho uma sebeqalile ukukhipha abokuzwa abathengisa ezitaladeni. Kade sikukhalela lokhu, lathi sizama ukuziphilisa.
Osesigodlweni somelele eZimbabwe kwele Botswana, uMnumzana Witness Ngwenya uthi ofisi yabo ikhuthaza abakuleli ukuthi bathathe amaphepha abapha ilungelo lokuba seBotswana okusemthethweni. Amadlelo awasekho luhlaza okangako abeZimbabwe ababalekela isimo esinzima somnotho besiyadinga ukuziphilisa kakhulu emazweni afana leSouth Africa kanye leBotswana. Lokhu kuza ngesikhathi amazwe eqinise imithetho evikela izalwane zazo ukuthi zingatholi sezincintisana labo kuza kumathuba emisebenzi etshiyeneyo. Inombolo ezikhitshwa yiofisi kahulumende Botswana itshengisa ukuthi inani labeZimbabwe lilamaphepha okusebenza kwele Botswana selehla kakhulu lisuka kwinkulungwane ezilitshumi i-10,000 ngomnyaka ka-2012 lafika phose inkulungwane ezimbili i-2,000. Ngumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSouth Africa kwele Botswana.